Abanye abathandabuza ongenziwa ngamabandla aphikisayo ekususeni ibandla lezanu-PF embusweni bathi kungeke kwenzakale lokhu kuze kulungiswe indlela iZimbabwe Electoral Commission eqhuba ngayo umsebenzi. Umnumzana Michael Ndiweni ocubungula ezombusazwe ezimele uthi uhulumende kukhanya ezibambe kunhlangothi eziningi okwenza kube nzima ukuthi ibandla lezanu-PF lisuswe esikhundleni.
Ama lokhu ukuthi ngabafithi ngesikhiwa ngama-ideological institutions lamanye nje ezithi ngama-state apparatus kuba nzima ukuthi asebenze yenze umsebenzi wawo. Ngokunjalo kuzabe kulobu bunzima kakhulu. Okudingakalayo ukuthi abantu beZimbabwe batshintshe indlela abaziphatha ngayo. Okokuqala singathi i-value system kayikho vele eZimbabwe.
UNdiweni uthi okunye okwenza kube nzima ukususa iZANU-PF embusweni ukuthi abalandeli bamabandla aphikisayo badle phana okumangalisayo.
Singakhangela across even ama-opposition parties nalawa abakwenza internally bayatshayana bayalwa futhi bodwa ingani yi-culture nje yodlwangudlwangu eyenziwayo. So bese ku-translator into esikubonayo ku-state. So ngomnakano wami ngicabanga ukuthi dinga ukuthi kube lokutshintsha okuthize. Ngathi yi-culture yamaZimbabweans avela njalo ayathanda ukulwa. Khangela kwenzakele kubothokozani Khuphe bemjikijela ngamatshe wetshaya imoto yakhe. Khangela kwenzakele uthokozani Khuphe ebekhona libhoyela kungcwatshwa uMogeni. Khangela kwenzakele kuMangoma. Khangela kwenzakala kuMaduku. Khangela kwenzakalayo eMalangeni. I-culture nje yobudlwangudlwangu. So ukhetho vele even xa lusenziwa phakathi kumabandla wona ngokwawo kuyaliwa, kuyatshayana ngamampama, kuyathethiswana ebulenjini nje i-violence. Ukhetho angeze luhambe kuhle nxa abantu vele belo mkhuba omubi wokulo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Siphongulube ocubungula ezombusazwe ezimele.
Thina sibe ku-1999-2000 strong MDC abantu ku-ground befuna ukuyikhipha izanu ngoku. Manje abantu they are not strong as it is. Abantu ba-divided, abantu bangakwazi ukuthi baphila kweyiphi i-ground. Khathesi abantu sekulabantu abebe-aligned abayi-young people ababhelieve ukuthi izanu is working. 1999-2000 besiyifuna ukuyikhipha izanu, besiyikhiphile infact izanu. Kodwa ikhona lalamuhla ngithi mina babuye yini mankulunkulu esiphilisa 10-15 years izanu izaphuma but not in our life generation. Izaphuma kumbe sekungabazukulu bethu ngoba nxebayo sebetshintsha i-strategy. Thina endlela yokhe sidlephana ngayo lo bani mathebelele uthokazi yona lethi fisha ukuthi be yini ayinalitsho i-council elilodwa ngitsho intabandula kite emanqenelanalacouncila i-council umuntu omele iwadi.
Kodwa umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance uthi iZANU-PF izaphuma embusweni ifuna kumbe ingafuni.
Lapho engihamba khona mina sithola ukuthi abantu bazimisele kulesi sikhathi ukuthi benze lokho okwenziwe kwele Zambia, bavote ngobuningi babo njalo bathi bake baphume ekuhlukuluzweni yiZANU. Abantu nxa sihamba lapha sisenze research Ngulube sithola ukuthi abantu nxa sihamba lapha bathi hayi sesisazi ukuthi iZANU yenza njani, iyabuya izotshaya abantu kodwa ibisisithi lisibhodele. Abantu bathi mina ungangitshaya vele sengisiyadinga abanye abangu-2 ukuthi ngivote ngoba ngenzela ukuthi sokulandela ukhetho oluzayo after 5 years iZANU yabe singasekho ingangitshayi futhi. Abantu sebesithi ukulungisa udaba lokutshaywa iZANU yikuyikhipha.
Sekulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023 eZimbabwe, amabandla aphikisayo kukhanya engani kawathathi isinqumo sokusebenza ndawonye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingukhiphe Stube.